So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungameli Nkomo ezihamba phambili
zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kumele ukuthi abe le uniform ephelele izicathulo amabhlugwe
izikolo ziyavulwa namuhla ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali kuthi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama school fees
ungananzelela intatheli izindaba esezibotshwe ngesikhathi sesecond republic kumbele yabayithi new dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika Robert Mugabe
kunanzwa usuku lwe-press freedom day emhlabeni jikelele namuhla intatheli izindaba zezimbabwe zisithi lonke zihlukuluzwa lanxa nje uhulumende esithi sezihlezi kuhle umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane zaseUkraine eziphephele kweleRomania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo ziyavulwa namuhla abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali ngakho olunye uhlangothi abazali labo bakhala ngokukhwela kwama school fees kanye lendingeko ezigoqela ama uniform lengwalo inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iyamalgamated rural Teachers Union of Zimbabwe iATUS ithi ababalisi abala mali yokuya emsebenzini ngoba uhulumende esala ukubakhuphulela iholo ababalisi bathi bafuna ukuhlawula amakhulu amahlanu alamachumi amane amadola emelika i-$540 umkhokheli weyathuzi umnumzana Obed Masaraure lo mkhokheli weProgressive Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Takaba Firajou batshele iphephandaba leNews Day ukuthi okwenza umumo wababalisi ube mubi ngamandla ikuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubhadalela abantwana bababalisi ama-school fees Abazali abanengi labo bathi abantwababo abasoze baye esikolo namuhla ngoba kabalayo imali yefees. Sixoxele umzali oyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube
zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kumele ukuthi abe le uniform ephelele izicathulo amabhlugwe amayembe amajezi njengoba kunje kwisikhathi somqando wonke khonoko kudinga imali njalo abazali imali abangelayo naleyo siphinde sikhangele ukuthi abantwana ikakhulu labo bafunda emadolobheni Iningi labo lihamba lithwele imiphako le njengoba besuka kusesekuseni abanye bafunda ezikolo ezikhatshana so basuka bethwele imiphako lapho ngakhangela isinki ukhangele lokunye nje abangabe bekufuna ukuthi bakuthwale lakho kuqansile igrocery yonke nje ezitolo lapho iqansile so konke konkana izindleko ezigoqela izindleko kuyamele ukuthi umzali azikhiphe nxa ekhangela ukuthi izikolo ziyavulwa kunje i-transport lawo sikhuluma nje amafutha nxa ekhwelile kubonile ukuthi kumaviki aphelile i-diesel i-petrol ibikubo $1.60 kodwa katesi kubo $80 something, $70 something. Konke konakana ke kubangela ukuthi indleko kumbe intengo yokubhadala izimoto ezahambisa abantwana layo iyaqansa ngoba umuntu nxa echaje ukhangela ukuthi yena ukhipha malini kufuel yakhe. So konke konkana ke izindleko abazali abakhangelane lazo ngaphezu kwaso ischool fees leso esizathi sibhadalwa sesikhwelile futhi ngoba lazo izikolo zikhangela ukuthi indleko efunekayo lapho ezikolo kukhangelwa amanzi, kukhangelwa amagezi, kukhangela layo yonke into le mali ezisebenzi ngoba la iphuma khonaphana imali ebhadalwa ngabazali.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende Dube onguye ophethe ezemfundo?
Nga isisindo semali yelizwe lakithi iqhubeka intengantenga njengakhonke okwenzayo kuzakubangela ukuthi izimali ezifunakalayo ezikolo ziqhubekele ukuziqansa ngenxa yokuthi labo bakhangela ukuthi imali nxa bezayisebenzisa bayiqatanisa lokuthi emnkambo letshiyatshiyeneyo layithengisa ngemalini. As long sisebenzisa imali yethu yeZimbabwe engagcinanga kakhulu nxa siyihambisa embe siyiqatanisa lezinye izimali emikambo lapha kusho ukuthi inhlawulo yezikolo iza kuqhubeka lokhu iqansa ngenxa yokuthi iyona ngama-US dollar yabingaqansanga kakhulu, kodwa ngenxa sesiyiqatanisa lokuthi emkambo kungabe kuyimkambo lemnyama leyensitha ibiza malini. Labo-ke abezikolo sebezakhangela ukuthi ukuze lathi siphile kuyamele sikhiphe imali yethu sibeke kuleliyana izinga elilaphana. Konke konkana kubangela-ke ukuthi umzali azizwe kudingwa imali etshiyatshiyeneyo nsuku zonke, kodwa-ke lo yabe phethe imali yelizwe langaphandle uzabona kungani kunganeno. So siyakhuthaza ukuthi abazali sikuqaphele khona ukuthi izikolo nje zitshintshatshintshe izimali ngenxa yokuthi isisindo semali yakithi layo iya lokhu ikhithika ngemihla ngemihla. So sikukhuthaza-ke kuhulumende ukuthi ngabe uyazama imizamo ethize ezakwenza ukuthi isisindo semali yelizwe leZimbabwe iqine nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Ungakhangela ilizwe njengele-South Africa, irandi kayiphonge uqegaxega nje nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Uyafica ukuthi lanxa ithe yehle yehla nje ngamasensi, kodwa kuthi kumaviki amanye abuya ufica ukuthi siqansile njalo. Lathi-ke bekathi sikufisa njengelizwe ukuthi iZimbabwe layilwe le mali elesi sindo esingaphunguntengantenga nje ngasiqathaniswa lezamanye amazwe.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Intatheli zindaba zeZimbabwe zizamanyana leza kwamanye amazwe emhlabeni jikelele namuhla ekunanzeni usuku lwazo olwe World Press Freedom Day. Ezinye zikhala ngokuthi uhulumende ulokhe ezihlukuluza. Umzekeliso ngointatheli zindaba eyazakala ngokuchaya imisebenzi yenkohlakalo uHopewell Chingono, yena oke wathwaliswa zima ngabasekeli bebandla leZanu PF ngempela sonto befuna ukumdatela imbuzi zakhe. Lanxa umsekeli kamphathi Ntambo obona ngokwethula kwemibiko umnumzana Kindness Paradza etshele iStudio 7 izolo ukuthi intatheli zindaba zeZimbabwe sezisebenza zikhululekile njalo zingahlukuluzwa ngemva kokuba uhulumende esule imithetho eyayizincindezela efana lePhosa kanye le-IPA. Inhlanganiso ye-Young Journalists Association ithi akunjalo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Leo Munende.
Isimo seZimbabwe siyayangisa, ngike sazifanisa lamanye amazwe. Lokhu sile television station eyodwa ngeviki ephelileyo sibone umphathi Ntambo we-information ethaba kakhulu ukuthi sokule television station esibili iJive TV ngemva kweminyaka engu-42 independence. Akula ngqondo, lokho kuyangisa kakhulu ngoba yithi esaba ngabokuqala ukuba le television e-Southern Africa la. Saqalela o-South Africa, saqalela o-Zambia, bonke laba sebela ama-television station amaningi kakhulu. Sikhala futhi lokusebenza esiku sisebenza ku-environment embi kakhulu esabisayo, okutshengisa vele ukuthi intatheli izindaba zeZimbabwe isimo sokusakaza esokubhala eZimbabwe simbi kakhulu.
Uhulumende uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba yinto yakudala eyayisenziwa phansi kombuso kaMgabe. Kodwa kathesi uthi amalungelo entatheli izindaba ayahlonitshwa njalo zisebenza zikhululekile.
Ungananzelela intatheli izindaba esezibotshwe ngesikhathi se-Second Republic kumbe le yabayithi i-New Dispensation seziziningi kakhulu ukwedlula ezabotshwa ngesikhathi sika-Robert Mugabe. Robert Mugabe wabusa sukela ngo-1980 waze wakhitshwa ngo-2017. Kusukela ngo-2017 kusiya ku-2022 sokubotshwe intatheli izindaba ezidlula lezo ezabotshwa ku-37 years ezabusa khona u-Robert Mugabe. Akula lutho osolutshintshile. Uhulumende okhona lokhu engafuni ukuthi intathelizindaba zibhale lokhu abafuna ukubhala khona, lokhu ezingafuni ukuthi amaphephandaba imsakazo ye-radio ne-television ibe khona, ngoba besaba ukuthi abantu benganikwa ulwazi bengacina bengasabafuni sebelolwazi lokuthi hayi abaphambanisa yilapha. Thina sifuna isimo sokuthi intathelizindaba ziyabe zilamandla okuvula loba yiphephandaba liphephandaba i-radio station ungayala ezehlulekele yedwa umuntu bese livala, hatshi ukuthi uhulumende yena ngiyothi khathesi buyani lizocwela lizobhala ukuthi lifuna i-television station. Yiwumthetho okhona engiyekela ukutsho njalo, utsho ukuthi sizabe lokhu esile one television station yethu i-ZBC ukumbi sile two lejayive lesingakayibukeli.
Umnumzana Leo Munende ngowenhlanganiso emela intathelizindaba iYoung Journalists Association. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe yona ithi lanxa izehlakalo zokuboshwa kwentathelizindaba sezehlile eZimbabwe, ukuhlukuluzwa kwazo akukapheli. Ibandla eliphikisayo eli-Citizens Coalition for Change lithi ukusuka kwamankampani kobulawayo esiya eHarare lokuvalwa kwamanye yikho okubangele ukuthi kube labantu abalutshwana emkhosini wokunanza ilanga lezisebenzi eleWorkers Day kuleli dolobho ngesonto. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubekhona embuthanweni wezisebenzi oqhutshelwe eHarare. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Uhulumende wabona i-ZCTU sisiba lamandla amakhulu ukuqoqa abantu ngezikhathi lapho umuyi ubaba uMorgan Tsvangirai labo Gibson Spanda labo Dulin Fletcher labo Matongo labanye abasebalalayo izani yasi siba leqinga lokuthi kungcono sichise indlu uma sifuna kubulala igundwane. Lokho ngisho ukuthi bakubona mhlophe ukuthi kungcono badilize ama company industry le commerce lemsebenzi eminingi ama mines lendawo eziningi kwakulinywa khona lama bank badiliza ngabomo besenzela ukuthi iZCTU iswela abantu kakhulu kobulawayo edikule ngcosana yabantu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangele ukuthi kube labantu abalutshwana kobulawayo?
Iqiniso kobulawayo akusile amakhampani amanye asuswa aya eHarare amanye abhidlizwa. Yikho ke akusena basebenzi, abasebenzi abakhona yilabo abazisebenzayo esithiwa ngama self-employed people, private individuals abathengisayo khothama. Ngalokho labo bonaba abantu abasebenza ku informal traders ngabasebenzi sebekhohliwe, sebebona ngani bona sebeziqhatha abaselandaba lokuthi bahlangane labanye abantu. Siyalicela sihlobo zethu ukuthi isimo elikwiso ayisiso sama labor organization. Abantu baretrenchwa baxotha imisebenzi, bathi bayabuya bafica ama-firms evaliwe, bathi baye ama-mines bafica ama-mines evaliwe. Hayi, licinga lezano lokubhidlisa ama-labor unions. Khathesi abantu abazisebenzisayo, abazisebenzelayo or self-employed people, they are not unionized, ababhilongi ku-any union, akula organization. Ngalokho asinanzelele nini ukuthi zano vele sisesaba isithunzisayo. Ngibonilizo lo ku-ZBC ubaba uMnangagwazi representative, kanti abantu bahola nothing, badla ingqoqo zomlomo. Yikho ke abantu abaningi baza kwehluleka ukuthumela abantwana besikolo, ngitsho lokudla, ngitsho lokugada. Kodwa uzabona abantu bezani ngelanga leli ede sebekanywa ngani yibo amaqhawe abasebenzi. Siyabonga mahlaba ezulu lonke elithe gwaqa lezwa isipithi se-ZCTU. Isipithi leso ngokubona kwethu ede siqondile sibili, kodwa sesifuna ukuthi
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. nilikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uselandule impiko ethi uphakathi kokukhulumisana lebandla leZANU PF ngenjongo yokubumba uhulumende wenkazatho. INews Zimbabwe ithi abasakhulayo beZANU PF kanye lamapolisa batshaye amalunga e-CCC ekade ekhankasela ukhetho lwama-by-elections ku-Ward 7 eHarare izolo. I-Chronicle ibika ukuba uhulumende uthi kasoze avumele isimo sezinye izikolo eziphuma zingela ngitsho lomfundi oyedwa opasileyo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela lonke maZimbabwe amahle, ikakhulu ke abangani bami bonke abaselupani. Hey bakithi silusizi ngokuthiwa ngumdala umdawini uDelani Sibanda bakithi usabheki kade nguchairman khonaphana emchibini Adventist Primary School. Hawu bakithi kufawula mahloni, kufawula isithunzi sokunyama, Satan umubi. Kungasenani hlobo zami ngegama lika Jesu. uNkulunkulu kasiduduze, sizahlangana kwelizayo inkosi nxa isiza. Bengisathi ke mina abantu abaningi asiregister nini ngobuningi, kuthaza umakhelwane wakho umntana wakho isihlobo sakho siregister nini, sizame ukufakela i-CCC izandla. Ubaba uChamisa nguye ukhanya e-legitimate leader ongenelisa ukuthi asikhiphe ebunzimeni lobu esesingene kibo. iZANU PF has failed this country for 42 years bebusa bengalama clear policies okuridima economy. Kade sisalela amabhenki anganiki iprofit, lekela kubonako nokuthi ibhenki ayiniki iprofit. Amabhenki uyasecharger uZulu, amabhenki yomele anika abantu iprofit. I-industry le-banking sector ngumuntu lo mza wakhe, ngamathe lolimi libhrugwe lebhanti uhamba kundawonye. But iZANU is failing to see that politics ngeyethu sonke. Ele good governance yesifuna yiyo yethu, ele bad governance ngeka sathane esingayifuniyo. Ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7, sanibona ku-Studio 7. Nokhulumayo uFortune ubuyalana ngaseGwanda. Nami ngithe kuphawula kancane nje, lana ngikhona ngikwaZulu Natal endaweni bathi kusenqothu. Eyi, sibhekane nobunzima obukhulu bedudula, abafuni bani bangaphandle la. And nami ngendlela engibona ngakhona abakho wrong la bantu, bafuna siye emazweni akithi, bafuna siya kwelakithi le eZimbabwe. Amashangani bafuna baye eMaputo, eMaEthiopia, eEthiopia. Wonke umuntu ongasozi South African abamfunda eSouth Africa. Thina sizibuza ukuthi njengoba singamaZimbabwe yena sizoya eZimbabwe siyosebenza umsebenzi bani, siyophila kanjani? Kuyukuthi nje sizophila sesentolongweni khona ngapha ngaseZimbabwe ngoba izinto zakhona aziqedakali. Okunye kuyala abanye badonsa bayale ngamabalabala eZANU. Abantu isizwe simnyama sadubeka singa pasikezani bantu benkosi. Lalibona into enhle bazali bafowethu, nani nonke le votela yona iZANU PF yona le ibulalilizwe, ibona into enhle na? Yebo, singapha ngasemazweni akwabanye abantu, kodwa siyofisa ukubuyela ekhaya thina, ukuthi lapho siyobona ukuthi sinjani, sikhulume sisekhaya. Kodwa siyafisa ukuthi sibuye sizovota, sizovota, sizovotela bani? Mina ngokufisa kwami ngifisa ngathi ngalelilizwe leSizimbabwe lihle livele linikeze izandla zabelungu, liphathwe yabelungu njengokudala kuphatha uSmith. Izinto zakhona bezingani ziyakhanya, ziyacaca. Hayi, ngiyabonga ku-Studio 7.
Sebenzi zethu ezinhle ezisebenzela smart sesithokoze lathi. Livuka njani, litshone njani futhi. Lo mkinje abasakazi be-Studio 7 embathanda kakhulu, ngayo kuthiwa futhi sengayengababukwena khathangazembabukwena, embathanda kuphela ngokusinika iindaba ezilohlozi ezihle kangaka. Kake ngiye endabeni le eyamapholisa lezimota lezi ezithwala abantu. Ngifuke endabeni yamapholisa ezimota ezithwala abantu. Imoto ezithwala abantu lezi akunzima ukulungisa lolu daba lolu. Abantu bazakhala beze bethule. Ezilongo kulo mthetho lo othi wona ukudizisa abachayeli bezimota kusemthethweni, akungeke kwafa kwaphela okuyinto khonoko. Ngomunye okhuluma lami ngingomunye engingudrayiva, but sengalimala isengayekela ukudrayiva ngathi ezingisihlalele, kodwa bengingudrayiva lami ebendithwala abantu okunjengokuthi ngizithi kumbe bona elibabizela ngabemshikashika. Lami bendithwala njalo phela ngingomshikashika. Kodwa-ke into engangiyinanzelela, amadrayiva amaningi lapha Zimbabwe kaala ma license amapolisa abakwazi ukuqonda lokhu ukuthi abafana abaningi aba drivers amakhombi lapha kabala ma license vele and bayakwazi so mistake ukuthi ba drive bengala ma license abafana laba ba drive ama license abo imali yokubhadala udize emapoliseni bagcwala kuma road block bakwazi kuyadli kule dlelo khona kungaladlelwa ngike begcwala ku road block yinto esiyaziyo thina ekhona lapha vela ngeke kuphele lokho
Yebo, madoda kithi ka studio 7 njani ngaphezwa kwezilwandle madoda hayi thina siyaphila ezimzimu beyilayela nje uzikhathe ezezimzimu ikhuma ngabantu abatshontsha izinkomo anembali siyatshontshelwa sibili kodonki laba ombuzi laba siyatshontshelwa zi abantu abatshontshwa baphambili abanye bayagcina ezizinto ezinkomo ezidonki uze umuntu ethi khona hayi ngihambe emaphoyiseni athegwa ngizigcine okwesikhathi esinganani lokhu uzigcinile zidingiswa ngapha ukuze abanikazi abazidingayo bezibone phela yona uyahlala uzivalele ziyabonakala njani kwabazidingayo yumbuzo engilawo ngangithi khona ngani uhulumende njengobanakathi esuthi amabrenda lawa kancedise ngoba imisebenzi yakhe esimba kathi iba lula ukuthi beyifake kuma-radio lakuma-TV ngoba ezinye idongo aba sezithiswa imithiso zavalwa imithiso yakhona kwesabeka idongo ezinye othola idonga indala isivuza igazi sisukuphawu kwesabeka lokho kwesabeka kungamanyala abakudala yikhoba be-right abakudala yikwazi ukwenza i-African magic ngani yesebenza ebantwini bonakho ngoba abantu bayathandizwa abanye abantu hayi ngiyabonga
salibonani lonke kwistudio 7 amagumba manomhlaba olubingelelayo Mike Sibanda hayi ngiyabonga konke abasakazi nje lonke basakazi ngabonga labantu abalethi imbono nje hayi siyayibonga kakhulu ngaphandle kwalaba kuphela ababingelelanayo emafonini kanti umuntu mangibingelela uya hayi ngalafoni wakhuluma layo komakhelwane kumbe njani lokuthi lathi size ukuthi ukhuluma ngani labantu ababingelelayo lo emalungu lo mpela uyakuthanda and ungathi le topic eyi-1 every time kulo baba lo odlalithi singasivotheli i-NDC so mina uyangixaka ngoba vele kuvusa amashoni angiwabandluli phinde sifake amashoni bheka kodwa baba e-South Africa isizwe samavenda silutshwana kakhulu kodwa uRamaphosa ulivenda uyavusa naye e-South Africa engicabanga ukuthi labantu besindebeleni abanga e-South Africa baningi la mavenda onalawo akhona kodwa kukhathelekelani ukuthi ngoba balutshwana so wena ukuthi uthi iZimbabwe vele ibuswa ngamashona namashona until end of the world angikuzwa ukuthi uzama ukuthi ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AFP ithi kufe abantu abayisishiyangalombili njalo kwalimala abangamashumi amabili lantathu ekudilikeni kwesinye isakhiwo kwele Nigeria izolo. I-Voice of America yona ithi abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa komunye umongikazi oyetheswa icala lokuthuka umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera. Singene kudaba lweMelika. Umkamongameli waleli lizwe unkosikazi Jill Biden uthi uzakwethekelela izizalwane zakwele Ukraine eziphephele kwele Romania laseSlovakia ngosuku lweMother's Day ngesonto. Uthi njengomama uyabuzwa ubuhlungu obubhekane labantu be-Ukraine abathwele nzima ngempi eqalwe yiRussia yona esibangele ukuthi abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5.5 million babaleke kwele-Ukraine bayedinga ubuphepheli phandle. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Uba unkosikazi kamongameli bawubiza ngokuthi ungufirst lady, okusho ukuthi njalo ngumama oqala elizweni nxa uqathaniswa embusweni. Okungangokuthi lapha into eyenziwa nguJoe Biden laphana into enhle kakhulu etshengisela ukuthi umuntu ongumama njalo ngumuntu obalozwelo esikhathini esiningi. Njalo sesike sakubona ukuthi kwezinye izikhathi ezinye izinto eseseke zabe khona emhlabeni zaqedwa ngozamiswa ngumama. Ngithemba ukuthi khona iWorld War yabe khona yaze yathathwa kwathatha omunye umama iRose wafika wayifaka kubarrel yemachine gun kwabe kuyikuma kwempi ngalelo langa. Ingakho laye uzama ukuthi atshengisele abhode ayefika kulezi ziphepheli zase-Ukraine lezi zisemazweni afana laboRomania laboSlovakia laphana ukuthi akahambe ayitshengisela njalo ayebacomforta njengoba sisazi ukuthi ukuba dispensed ngesikhathi elingazimiselanga ngaso ukuthi licele iganga ngesikhathi labe lingazimiselanga ngaso njalo liyabe size lezinye inhlelo zenu labe lisafisa ukuthi lizenze kodwa ukuba khona kwempilo kuke kwenza ukuthi udisturbe inhlelo eziningi omama ezivame ukubabona bezenza njengoba sisazi ukuthi omama bayinsika yamakhaya. Ingakho-ke imboni ngathi into ayenzileyo into enhle njalo lokuthi ayebaduduza ukududuza vele kakhulu kujwayele ukuthi uqine kakhulu nxa kusenziwa ngumama. Ingakho njengo first lady la ukuthi akahambe ayefake isondo lakakwenze kube lehlonzi ukwenzela ukuthi bengazizwa bebodwa belahlekile.
Yona limpi Dube, ubona ingaqedwa njani?
Impi le babonkomo ilula kakhulu ukuthi iqedwe nxa ngithi ngiyakhangela mina indlela engakhona ngoba impi le mina into engingayitsho nje kakhulu ngithi yimpi yesignature. Nxa ngisithi yimpi yesignature yimpi yesivumelwano okufanele ukuthi ukwephulwa kwesivumelwano lesi ukudilika kweSoviet Union amazwe la aseduzane leRussia abavumelana ngayo ukuthi bona bazaphilisana layo njani osokusuke kwaguquka namhlanje sesibona ukuthi iUkraine siyahamba yaseduzwa yiNATO ukuthi ayibuye izosondelana leNATO ichiye iRussia iyodwa okuyinto okwenza iRussia yavuka ngolaka ngwenxa yokuthi bebona ukuthi sokufana lokuthi sebesele besegcikeni njalo isecurity yabo iyabe ingasahlalanga ngendlela enzinzileyo ngoba kuyabe sokufana lokuthi basele bengembathanga nxa kokuthi sebezavumela abeNATO ukuthi babe bezohlala eduzane okuyinto efana nalesi ake sayibona ngesikhathi iRussia yake yathatha izikhalo zehambise eCuba kodwa ke iMelika ikashana kakhulu kule Cuba kodwa ke abavungama kakhulu balwa abeMelika labo babethembisa ukuthi iCuba nxa ingaqhubeka isenzo njalo bazahamba bayayihlasela kodwa ke namhlanje bona lokho ababengavumelani lakho kodwa namhlanje bona sebefuna ukuthi iRussia ivumelane lakho. Impi ayilunganga babunkomo, impi imbi kakhulu njalo impi iyona izinto eziningi njalo impi njengokuthi sibona ilizwe lase-Ukraine ngendlela lidilike ngayo lidilike okwenye indlela esabisayo. So okungaukuthi into leyana eqinisweni ngabe kokuthi amanye amazwe lawa abayekele uyiphehla lempi kodwa ke abazame ukuthi bathole isisombululo sokuthi bona ababuyele ukuthi akubuyele kuleziyazi vumelwane okwavela kwavunyelwana ngazo okungasozivumelwane esilabe siqala kathesi okuyisivumelwane savela savunyelwana kudala ngesikhathi besanda kuphuma kuSoviet Union. So yiso kuphela isivumelwane ezakwenza ukuthi impilo iyiphele okuyinto engibona ukuthi nxa kunga ipride nje abantu bengakhipha ipride ngibona engathi kungaba yinto engabe lesisombululo masinyane.
Umnumzana Difa Dube ucubungula ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Izikolo zivulwa namuhla, abanye ababalisi besithi balakho ukwehluleka ukuya emsebenzini ngoba bengelamali. Kuthi abazali labo bakhala ngokukhuphuka kwama-school fees. Kunanzwa usuku lwe-Press Freedom Day emhlabeni jikelele namuhla, intatheli zindaba seZimbabwe zisithi lokhe zihlukuluzwa lanxanje uhulumende esithi sezihlezi kuhle. Umkamongameli weMelika uza kwethekelela izizalwane ze-Ukraine eziphephele kwele-Romania laseSlovakia ngosuku lwe-Mother's Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.